Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Levu kanjani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 18 kuNtulikazi 2018 nguntungamili Nkomo. Sisakaza ku-wireless la ku-Facebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Endabeni zethu lamhlanje,
iZanu-PF from kudala vele imithetho yawo ayikwazi ukulandela imithetho yelizwe.
Amabandla aphikisayo amukela ngenjabulo isinqumo sesibili somthethwandaba esivimba ibandla leZanu-PF ukubamba abafundi lababalisi ngamandla ukuthi baye emhlanganweni yalo.
Madiba guided this nation through negotiation, painstakingly. Reconciliation, its first fair and free elections, as we all witness the grace and the generosity.
Oy ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama sekhuthaze abezombusazwe lozulu jikelele ukuthi baphile ngomzekeliso kamoyi umnumzana Nelson Mandela. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho osolusalelwe zinsuku ezilithumi lambili kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamabandla aphikisayo kanye lozulu weZimbabwe jikelele bathi bamukela ngenjabulo isinqumo senkantolo yeHigh Court esixwayisa ibandla leZANU-PF ukuthi kumele lichiyane lokubamba abafundi lababalisi ngamandla ukuthi baphatheke emihlanganweni yalo yokukhankasela ukhetho. Idaleleli liqale lethula isinqumo lesi kumaviki amabili edlule. Kodwa ibandla leZANU-PF kalizange lisihloniphe isinqumo lesi ngoba liqhubekele libamba abafundi lababalisi ngamandla ukuthi baye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kubangele ukuthi inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ibuyele njalo emthethwandaba ukuyawubonisa ukuthi iZANU-PF iqhubeka isephula umthetho. I-High Court ibuye yethula isinqumo sesibili kuthange icizelela njalo ukuthi iZANU-PF kumele ichiyane lalumkhuba. Umahloli uJoseph Mafusire ulaye njalo ibandla leli ukuthi lingaze lasebenzisa impahla yesikolo efana lamabhasi kanye lokunye. Wengeze wathi ukubamba abantwana besikolo lababalisi ngamandla ukuthi baye emhlanganweni yeZANU-PF yikwephula amalungelo abo. Sixoxele umgcinisihlalo weMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube eMelika umnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Inkinga ekhona kakhulu mnumzana ukuthi iZANU-PF from kudala vele imithetho yawo ayikwazi ukulandela imithetho yelizwe. Sesibone esikhathini esiningi ukuthi into eziningi ezisemthethweni bona bakhetha ukuthi bangazilandeli ngoba besazi ukubana ayikho into ezoyenzakala kubo. Siyakubona kulolu daba okhuluma ngalo lwabantwana abafoselwa ukuphuma emaklasini siya-attenda amarali eZANU-PF. Inkantolo yakhuluma yathi akuvumelekile lokhu akumelanga kwenziwe, kodwa nanku sebephindile ngoba bayazi ukubana inkantolo noma ingathi bengakwenzi bengakwenza ayikho into ezoyenzakala kibo. So lana nje into ekhona yikuthi inkantolo kumele iqine ukubana le nto njengoba siyenzakele kanjalo sokumele kube lesinqumo sokuthi kukhona okwenziwayo ngalabo abakwenzileyo khona lokho. Asisho ukuthi kumele umna angakwa wakhe kube nguyena obizo phambi kwenkantolo azodibana le ndaba le, kodwa bona laba abantu bakhe abamsebenzelayo kuyibona abayenzileyo le abaphule lo mthetho, kumele sibone bebizo phambi kwenkantolo bepholiswa ngalo lolu daba, ukwenzela ukuthi kube le nhlonipho kuma-courts ethu nasemthethweni wethu. Ngoba iproblem esilayo njengelizwe yenza ukuthi size sibe lapho esikhona yiyo yona le ukuthi i-rule of law ivele ebantwini bezanu-P F ungalibo ayi-apply ngoba bona bazitshela ukuthi they are above the law.
Ibandla lezanu-P F liyasiphikisa isinqumo lesi emthethwandaba we-Supreme Court. Kambe bakhona abantu abacabanga kuhle ngokubona kwakho Moyo abangabuboniyo ububi bokubamba ababalise labantwana besikolo ngamandla ukuthi baye emhlanganweni yezombusazo?
Siyazi ukubana sisesikhathini sama-campaign and iZANU-PF from kudala ibivelisa ziwa njengebandla elifrog marcha abantu ukuthi ba-attende ama-rally abo, and ngoba if bengenzanga njalo ama-rally abo asoze abe la bantu abathendayo, and therefore ku-create i-impression yokuthi abala support. So lana sikhuluma nge-survival, iZANU-PF isurvive iminyaka yonke le ngokungalandeli ama-electoral laws ethu, and lay is a perfect example of i-party engavele ingazimiselanga ukuthi ilandele imithetho yelizwe lakithi. And I think kubalulekile ukuthi sokumele kwenziwe umzekelezo i-example ngabo ukwenzela ukuthi ama-election lawa esiya kuwo abe le-credibility, singabi le nkinga ebesibe layo iminyaka yonke edlulileyo yokubana ama-elections ethu awabonakali e-free and fair.
Kuke kwaba lodlakela emhlanganweni we-ZANU-P F kudubuke ibhomba eliphose labulala uMnangagwa labulala abantu ababili. Ngemva kwesehlakalo leso bona beZANU-P F lokhu bengakunanzelela ukuthi kuyingozi impela ukuthi abantwana besikolo babe semhlanganweni yabo?
I don't think ukuthi bona ba lokho yinto engabastopa. I think lokho abalandaba lakho ngoba at the end of the day bona as long as they achieve into abafuna ukuyenza ama optics ukuthi kubonakale as though bale support, bazimisele ukuthi bangayenza noma yini. Asikhulumi ngebandla nje elilibandla elifana namanye amabandla azama ukuthi awine umqondo wabantu, ajintshe umqondo wabantu ukuthi ivotele iZANU-P F ilama systems ayo ewafa ewenzayo. Ngoba I don't think even ukuthi balendawo le vote yabantu, ngoba ngeqiniso makukuthi ba uwina wabo ubuya from ivote yabantu, ngabe lezi zinto ezifana nalezi bazithatha serious, ba make sure ukuthi baya abide ngomthetho. But bona because bazitshela ukuthi ba-above umthetho, baphezu komthetho nje, akekho nje ongabatshela into yokwenza. And ngoba futhi kumele kubonakale ukuthi balabantu ababasupportayo ukwenzela ukuthi abe-riga kungabonakali ukuthi kulokuthotho okwenzakeleyo, ngoba kubonakale abantu emaralini abo.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe khonapha eMelika. Abesonto ye-Apostolic Faith Mission kwele Botswana sebeqoqe umbuthano ukuthandazela ukuthula eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Kubika uMartin Ngwenya.
Umkhokheli webandla lenkonzo yesiKristu e-Apostolic Faith Mission AFM eBotswana, ekhokhela ugatsha lweZimbabwe eFellowship umfundisi Tangai Charamba, uthi baqoqe umthandazo ozaba khona eHebron ngomgqibelo. UCharamba uthi abeZimbabwe kanye labanye abakhululekileyo baza ngenela lo mthandazo ngokukhulekela ukuthula eZimbabwe ngaphambi, ngesikhathi kanye langemuva kokhetho.
Elanga le-Saturday siyabe sinxusa amaZimbabweans onke akhona endaweni eziseduzane leHebron laphakathi kwedorobho ukuthi basihlangane e-Church AFM sikhulekele ilizwe lethu. Akhayisiyo political rally, umbuthano wokuthandaza, sithandazele ilizwe lethu.
Uthi okwenze bayenza lo mthandazo ukuthi leZimbabwe selidlule esigabeni ezinzima ngesikhathi sokhetho. Kusukela ngomnyaka ka-2000 iZimbabwe ayikwazi ukuthula ngesikhathi sokhetho amabandla ezombusazwe ephatheka kudlakela oseluchiye abanye balahlekelwe imphefumulo abanye belimele kukanti eminye imizi yachiswa. Ucharamba uthi umkhuleko wangomgqibelo awubhekiswanga ukusekela elinye ibandla lezombusazwe kumbe umkhokheli kodwa umkhuleko weZimbabwe jikelele.
Astandazela any particular candidate, astandazela any particular party, astandazela ilizwe leZimbabwe ukuthi live lempumelelo enhle ngemva kwama-elections lawa abuyayo.
Amalunga awe-AFM ngaphansi kweZimbabwe Fellowship asekhuthazwe ukuthi ahambe ayevota mhlaka 13 Ntulikazi noma nje uCharamba esithi kaboni inengi liphumelela ngoba lalibeke ukuthi bazavunyelwa ukuvota besemazweni abahlala kiwo. Into eyaliwa umthethwandaba.
Sikhuthazile abantu ukuthi bayiregista abahambileyo, but problem is layo ukuthi abaningi abenelisana. Sasesike sezwa ukuthi kule diaspora vote yayike yasithabisa kakhulu, but siyabona ayikho. So indlela yethokozi yokuvota yiyo naleyo sizathandaza.
Ngokunjalo ibandla le-AFM lilandule imbiko yokuthi umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena olilunga sexotshiwe kuleli bandla. Bekule mbiko ebhoda kumaqembu yeWhatsApp isithi uChamisa usexotshiwe ngoba ehlukane lemfundiso kanye lemithetho yebandla ngesikhathi ekhankasela ukuba ngumongameli weZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kule Botswana.
Oge waba ngomongameli weMelika umnumzana Barack Obama izolo ukudaze abezombusazwe lozulu nje jikelele ukuthi balandele umzekeliso wempilo kamuyi umnumzana Nelson Mandela ukuze kube lentuthuko kanye lokuthula emhlabeni. U-Obama wethule amazwi la emkhosini we-Nelson Mandela annual lecture ongenwe izinkulungwane zabantu eJohannesburg. Kubika uBenedict Nhlapho.
Enkulumeni yakhe umnumzana Obama wethule ukukhathazeka ngalokhu athi ikubuya kabutsha kwemkhuba emidala eyayibiswa ngumuyi uMandela. Uthe kulo mfakazi wokuthi luyanda ubandlululo kokuqela kwele South Africa leMelika. Obama ukhuthaza iinkokeli zamazwe ukuthi zihambe emanyathelweni kaMandela.
Madiba guided this nation through negotiation, painstakingly. Reconciliation, its first fair and free elections, as we all witnessed the grace and the generosity with which he embraced former enemies.
UMadiba wakhokhela leli lizwe ngokukhulumisana, loba kwakunzima kwaxolelwana kwaba lokhetho olukhululekileyo. Sonke sabona umusa wakhe exolela izitha zakhe kanye lokuhlakanipha kwakhe echiya isikhundla sokuba ngumongameli.
UObama uthi kuyadanisa ukuthi umnotho waleminyaka uqhubeka usiba sezandleni zabalutshwana kanti labo abanothileyo abalandaba ukuthi abayanga baphila njani. Uphinde wasola ukugxamukela kweMelika eMiddle East leminye imikhuba yamazwe abalisa iRussia leChina esithi izinto kufuze ziqathelwe. Ubuye wethula isixwayiso esithi kulusizi ukuthi sekuvuka ezombusazwe zokwethusela abantu, ukugumula abantu emsebenzini, konke kusenzeka ngendlela elesiqube esikhulu.
I believe in Nelson Mandela's vision. I believe in a vision of equality and justice and freedom and multiracial democracy built on the premise that all people are created equal and they're endowed by our creator with certain inalienable rights.
Ngiyakholelwa kuphupho likaMandela. Ngiyakholelwa kunkululeko elokulingana komuntu wonke kungakhathalekile umbala loba umhlobo wakhe. Enkululekweni eme ekulinganeni kwabantu njengokudalwa nguNkulunkulu.
Izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo amazwi kamnumzana Obama. Umeli weMDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi kunenge okumkhuthazileyo ngamazwi kaObama.
Benginesifiso sokuthi mhlawumbe uzokuthi fahla ngeZimbabwe noma kungasenzakalanga lokho, kodwa ke ube namagama ambalwa achaze ukuthi abantu abasha sokuyisikhathi sabo manje ukuthi mabathathe izintambo zombuso babuse. Isikhathi sikabhuti omdala siphelile.
Langamazi wagcizelelwe ngonobhala webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Inkulumele sisindo ngesizathu sokuthi ukhulumile wachasisa ukuthi ohulumende abangaphikiswayo benza kube lula ukuthi kube le corruption emazweni abawabusayo, kwinto futhi eyenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Izikhulumi zonke zibonge uMnumzana Obama sithi kunenge akwenzileyo okuphe intsha e-Afrika inkuthazo enkulu ngekusasa. Vele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhlandla labancintisa kukhetho namuhla siqala ngonkosikazi Dorothy Molly Ndlovu Bebe, OMDCT ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe, yena odinga ukumela isigaba senkulumane edalele parlamente. Kuvika ubathabile Masuku.
Unkosikazi Dorothy Ndlovu Bebe uthi wakhula evele ephiwe ubukhokheli lasesikolo besafunda. Waba ngomunye wamantombazana achapha esiya kweLebotswana ukuyadinga uzibuse. Wasuka lapho efundela ukuba ngumongikazi njalo esenelise ukuba ngu-state registered nurse. Ngemva kukazibuse wabuya elizweni waqhubeka esebenza ikakhulu labomama. Kwathi ngemva kokubona ukuthi isisekelo sombuso sesaganjelwa kaningi, bahlangana labanye ukubumba iNational Constitutional Assembly. Ngemva kokulimala emsebenzini, waqala ukulwela amalungelo abantu, ikakhulu omama. Emva kokusebenzela inhlanganiso ezizimeleyo eziningi, wangena ezombangazwe ngokugcweleyo ngomnyaka ka-1997 ku-NCA kwaya kwaze kwabunjwa i-MDC lapho ayemele khona omama. Waze waya kuba ngumsekeli wabomama elizweni jikelele. Ekusebenzeni labomama ubehlala ekhona njalo esekelana lonkosazana Thokozani Khuphe kwaze kwayafika ekubhubheni kukamuyi owayekhokhela i-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ngemva kokuba lilunga ledale lephalamende phansi kohlelo lwe-proportional representation, uthi lonyaka ufuna ukuncintisa edinga ukumela inkulumane khona ezaletha umahluko ikakhulu ebadaleni lakubontanga abangafuna indawo zokusebenzela lokufundela imisebenzi.
Ngiyakufisa ukuthi kube le-vocational training center enkulumane ezatraina ontanga, ngilakuthi nxa sizanakalela abadala sibanakalela labasebekhulile, ngoba mina sengihamba amazwe amaningi abantu abadala sebekhulile bagciniwe webegcinwe nguhulumende, but lapha kithi angikakuboni kusenzakala. Konke lokho bekuyisifiso zami zokuthi endlaweni yenkulumane akubonele kimi ukuthi abantu abadala bagcinwa njani.
Unkosikazi Mildred Reason Dube, omunye wabomama abasebenza lonkosikazi Ndlovu Bebe, uthi wasebenza kakhulu logonyethi njalo unanzelela ukuthi umama usebenzeka lula laye njalo ngumuntu ongakhethiyo abantu.
Umama uDorothy Ndlovu Bebe ngimazi since the formation of the party. Ngesinekalaso lo salawo ngathi mba kuye ngasebenza laye ngoba ungumkhokheli ofikeke, uyakwazi ukumfikela ulohlupho lwakho, ule problem yakho uyamkwazi ukumtshela. Yikho ke sihambe sangena kuma structures eparty. UGonethu ubemkhulu, she's been senior kulami, ube yi-chairwoman kweZimbabwe yonke jikelele we-MDCT. Umama lowu usenze sezizwa siqina kupolitics nge-braveness yakhe ngoba siyiso brave, and into angayo ayiyo yona, kafuni bantu abaqala nayo kalamanga, uthanda ukuthi abantu. Nami wangi-inspire kakhulu ku-politics kokuthi nami kathesi ngu-national and I'm an inspiring candidate ku-senate ngenxa yakhe.
Omunye wabazukulu bakankosikazi Ndlovu Bebe, unkosikazi Princess Sibanda, uthi ugogo wakhe ngumuntu olothando njalo usiza wonke umuntu lasesigabeni.
UGonyethi samnika leli bizo ngokuthi uyathanda ukubutha abantu, umama olothando. Sinje lathi siyifamily, uyasinakekela, ubekwazi ukuthi kumele siye esikolo sifundile, manje sesiqedile sesikhulile, uyakwazi ukuthi endlini kumele sidle, kumele sigqoke, uyasenzela konke lokhu. Konke esikudingayo uyasisiza. Abantu abafikayo khona lapha bemphakathi ma befuna usizo kuye, ubaphatha njengabantu abakhe, ubaphatha njengabazukulu bakhe, akalabandlulule ebantwini. Wonke umuntu nje umbamba semu nje njengomama wabantwana. Siyamthanda kakhulu sibili uGonyethi, ligonyethi elikwaziyo ukuthwala konke sibili, alitshiyi lutho.
Unkosazana Londiwe Bebe uthi unkosikazi Ndlovu Bebe ngumama osukumela phezulu njalo engakhethi muntu. Esigabeni ngumama ongasaleliyo emuva njalo ungumuntu ebantwini.
Mama Dorothy Ndlovu imazi engumama wabantu ngoba engumama vele umama olosizo kakhulu emphakathini ungumama ohambela izinhlelo zomphakathi eziningi uma ngabe ekhona ukuzwile uyaphakama uyaphakamela into eziningi umama olosizo kakhulu akulamfa kumbe iactivity eyenzakala emphakathini mangabe ezwile angayihambeli usukumela yonke into ungumama nje lobuntu ungumama wabantu njengoba nje besithi umuntu ngumuntu ngabantu
unkosikazi Bebe uleminyaka engamachumi ayisithupha lambili yokuzalwa njalo ubebusiswe ngabantwana abayisichiyagalolunye asebesele beyisikhombisa. Khathesi usaphethe isihlalo sedale lephalamende emele omama njalo omama basenhliziyweni yakhe kukho konke akwenzayo okubonakala ezikhundleni aziphathayo. Waba ngabanye babomama abasekela uDokotela Khuphe kukho konke akwenzayo kwaze kwayafika ekubhubheni kukamongameli webandla le-MDCT uMnumzana Tswangirai. Ngemva kweCongress eyaphathwa emva kokubhubha kukaTswangirai wahlangana labanye baqhubekela phambili nge-MDCT. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Ntombi, siphinde saxoxe njalo lo mnumzana kudakwashe Zulu owebandla le Alliance for the People's Agenda yena odinga ukumela isigaba seMatobo North edale lephalamende.
Senginanzelele ukuthi thina njengabantu abatsha siphetha kakhulu njalo imisebenzi kasiyitholi njalo futhi siyancindezelwa ngabadala. So ngase ngithatha ixesha lokuthi kathesi lami sengifuna ukuthi abantu abatsha babone ukuthi sekuyisikhathi sethu ukuthi sibakhokhelele abadala ngoba kuyibo abasifundileyo sesifundile imisebenzi kaselayo. Yikho sengisithi no singaxhasana thina njengabantu abatsha laba abadala basixhase ngakwazi isithuko sizayiletha esigabeni seMadoko.
Kuleyinye indaba baba ekhona ekhanya ngani ihlupha abantu emphakathini indaba le air violence, wena njengomuntu ongisakhulayo what exactly are you telling abontanga ukuthi hey bafethu
indaba ye violence yona izima kakhulu nxa utshela abantu abatsha ngoba abantu abatsha iningi labo kasi sebejwayele ukuthi badingele utshwala ngabantu bezalo PF badingele lezinyama bezisiza. So nxa usizama ukuthi ubatshengisa ukuthi hayi bafowethu kasisebenzeni ngalolu hlobo bakutshetho niyahlanya wena yibo futhi abathunywayo ukuthi hamba beyedabula amaphosta omunye futhi umuntu omusha. So vele indaba le iyahlupha le ayilingiseki.
Njengomuntu ongisakhulayo uthembisa uZulu ini?
Mina njengomuntu osakhulayo abantu beMatobo into engibathembisa yona yokuthi sisebenze ndawonye sibambene sixhasane ukuze sikwanise ukufaka amagesi sifaka amanzi. Ikakhulu esibhedlela semaphisa kukhathesi akula manzi isayizi yami babelethela phandle abalamathoyilethi kumele siwulungise khonoko sikhangele ezikolo i-curriculum le akula magezi abeliya bapho ngifaka amaphondo kwatshiya kunjalo. So yizihlelo kumele siyilungiselezo njalo engifuthi bakhuthaze khona abantu abatsha yokuthi bazivoteleni ubaba uNkosana Moyo ngoba nguye okufundele ezobungcweti nezindaba zomnotho.
Umnumzana kudakwashe Zulu ngowebandla le-Alliance for the People's Agenda njalo udinga ukumela isigaba seMatobo North edale lephalamende. Sizigqibeke ezekuseni ngezemidlalo. Ingcwethi kwezenguqu zihlaziya ikusasa labonompembe abayabe bebukele kubomabonakude abaqale ukusetshenziswa emidlalweni ye-2018 FIFA World Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Ikusasa lomdlalo wenguqu lakho kuguquka kakhulu nxa ukusetshenziswa kwabonompembe abasebenzisa umabonakude ababe bephathisa lapho abasenkundleni kungamemetheka umhlaba wonke. Laba unompembe ababizwa ngokuthi ngo-video assistant referee babe indaba isegudwini ngemva kokusebenza kwabo emidlalweni yezizwe zomhlaba iqhutshelwe elizweni laseRussia ensukwini ezedlileyo ngoba ingcitshi zomdlalo wenguquzile mbono ehlukeneyo ngabo. Umdlali waduma edlalela ilizwe leNigeria u-Austin JJ Okocha uthi okwenzakale kwimidlalo yezizwe zomhlaba kutshengise ukuba iva izahlala idala impikiswano phezu kwezinqumo eziyabe sezithethwe ngabonompembe.
VAR was introduced to help and improve the game, you know. They never promised that it would perfect, you know, but
then it's a video assistant referee. Yiko ke mina ngokubona kwami kumele siyekele onompembe kube yibo abasibambela umdlalo.
Umdlalo wadlalela iqembu leManchester United uDwight York yena uthi inkinga edalwe ngabonompembe ababe bebukele kumabona kude yikuba bebethatha izinqumo ezichiyeneyo loba kwenzakala izihlakalo ezifana nayo.
It's not been consistent enough. Some of it are given, some are not. And I think that is where the frustration lies.
Labo abaphiwa umlando wokuphatha lumsebenzi kumele besebenze ngendlela eqondakalayo bethathe izinqumo ezifanayo.
Ongumdlali welizwe leNorthern Ireland uAndy Townsend uthi yena ukusetshenziswa kweva kusuke kwadala inkinga enkulu khona bekumele kuqede insolo phezu kokusebenza kwabonompembe.
VAR was brought in to clear up some of those big and bad decisions. But you know what, if we're not careful, we're going to create more of an issue. We're going to have more.
Iva ifakwe ngoba kuzanywa ukuba kungabi khona izinqumo ezithiya kulokukhonona ngendlela onompembe abayabe bephethe ngayo umdlalo. Kodwa sokulengozi eyokuba yona izadala inkulumo ezedlula lezo ebezisiba khona kudala.
Ekhuluma eselizweni laseRussia, umkhokheli wenhlanganiso yeFIFA uGianni Infantino uthe ivayi sihlanze umdlalo wenguqu ngoba iqeda ubuqili, kodwa bakhona abathi isotsi sabadlali yiso esenza ukuba umdlalo uchaze, njalo umdlali awusoze ube usachaza ngoba izinqumo zikanompembe sezizaguqulwa esetshelwe yilabo ababe bebukele kumabonakude. Ukusetshenziswa kwabonompembe ababe bebukele kumabonakude kwakathesi kungenzakala kuncintiswano efana lezizwe zomhlaba lasemazweni aphetheya, kodwa kweleZimbabwe kuzafika kwelikhatshana njengoba labonompembe bengakayenelisi ukuxoxisana bephathisana ukuqhuba umsebenzi wabo njengalokho kwenzakala emazweni aphetheya. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umagwaza esiqibela eze kuseni iyagijima linsizwa nge ngayebhendini yayo ngoDisemba kombimba. Umngane wami uDifa wayembizile umagwaza emzini wakhe, kwakuhanjwa ke lapho. Singakaziqibi sikhangele bezihamba phambili. Amabandla aphikisayo amukela ngenjabulo isinqumo sesibili somthethwandaba esivimba iZANU-PF ukubamba abafundi lababalisi ngamandla ukuthi baye emhlanganweni yalo. Kwanele Mthwakazi livalelisayo nguNtungamile Nkoma. Likhumbule zikhona izakusihlwa ngo 7:30 lithone kuhle.